injongo yayo ngeyokuthuthukisa abantu beMatabeleland kwezolimo ukuthi bakubone kuyinto ebalulekileyo ukuthi ukulima yikho okungabuyisela abantu bakithi isithunzi sokubonakala ukuthi babuyele bebe ngabantu abafana nabantu ababekhona endulo ababevele bephila. Ukulima kwakuvele kubaphilisa. So ngenxa yokulahleka kwe-information lokulahleka kokuthi sibe lezinye zezinto ezingakwazi ukuthi zisitholise ama-opportunities, sabona ukuthi ngcono sibumbe i-Farmers Association ezosisiza entweni zonke ezihluphayo ezigoqela ezolimo, ongaba yikutshontshwa kwemfuyo, ukuthengiswa kwezinto ezingezolimo noma ngezifuywayo ngentengo ephansi. Konke khona lokho kubanika ukuthi i-association yethu kube yiyo ekudingidayo konke khona lokho.
Liyathola na uxhaso oluvela kuhulumende kumbe inhlanganiso ezinye ezijiyajiyene?
Okwamanje njengenhlanganiso esaqala, okuyikutsho ukuthi linhlanganiso ibunjwe iqale kuyibumba last year ngo-Okthoba, kwaba lokunye okukhona okusasibambileyo ukuthi izipheleliswe ukuba registered. Njengoba nje sisondele ekhethweni kuya kulezinye izinto ezimgomo lembandela ezingabe zibambe i-registration, kodwa ngenxa yokuthi abantu babe lesifiso sokuthi bayenze abakwenzayo sayavula i-account. So ngemva kokuvula kwethu i-account, njengoba abantu babe lesifiso, sasesithi ngcono singeke sihlale silinde ukuthi kuze kuyofika i-registration, awuthi sibe sidinga ulwazi lama-opportunities lokunye okungasincedisa kuma-different organizations. Sathola i-ZimTrade seyasincedisa, yasinikeza okunye engasisiza ngakho ukuthi sikwazi ukuthi into esizilimayo sizi-exporte, kumbe isinikeze ama-contracts azabe engawezinto okumele zi-exporte ziphume ngaphandle kwelizwe. Lokunye esesikwenzile esabhekayo ukuthi ngoba babethe ukuthi basidingele imakethi, sibe lokunye esikulethayo okufunwa yithi, saba nakho okunye okwakhulunywa ngabantu abakufunayo okungagoqela inkukhu zethu ezesintu, imbuzi, lokunye nje okungaba kufuneka khona ngale ngaphandle emazweni angaphandle. So singathi la kuhulumende sadinga okunye okungabe kuvela kuhulumende sesikutholile ukuthi kungasisiza kanjani, into ezifana nama-tractor ukuthi singathola kanjani through i-bank, i-AFC bank, sithole i-contract of 3 years ebhadalwa nge-13% per annum. Okukutsho ukuthi kuhulumende asikangeni deep, kodwa kukhona okuthembisayo kuma-stakeholders esesingene kuwo labangaphandle kwelizwe abathi bangasincedisa kikho konke esikufisa ukuthi sikwenze.
Lela malunga amaningi okunganani njalo ngabavela kweziphi izigaba zelizwe?
Sila malunga amaningi angaphezulu mpela kwe-100 okwamanje kusukela ngo-February kuzofika manje, asebejoyinile, asebebhadele ama-joining fee abasengabanye ngama-full members. Bavela nje ezigabeni kuma-district ahlukeneyo agoqela sile Victoria Falls, iWange, iLupane, iBubi, iNkayi, iMangwe, iBulilima, iNsiza, isigodini, iMatobo. Kose ngathi ama-district wonke esingelayo nje iBinga kuphela. Lawa amanye ayeMatabeleland North and South silawo, silama members in every district ngaphandle kweBinga kuphela, iBinga yesingenayo.